Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhla ka 25 kuMabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kamongameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labosomabhizimusi kuhall number 2.
Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo.
Ezombuso wamakhiwa okwelengilandi ngazikho kugwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi uMnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Amalunga edale lephalamende akwelebhilithani athi kakumelanga umongameli Emmerson Mnangagwa anxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles. Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan. Abalisayo le Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uqalile lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga kusasa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizinisi weZITF International Business Conference oqoqwe yinkampani yeZITF imanyene le National Economic Consultative Forum. NgoLwesihlanu lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni yinkosi yamaSwati uKing Mswati wesithathu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababukisa impahla etshiyeneyo ezithi ITF 2023 lamhlanje baqale ukuthenga lokuthengisa abakulungisayo eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Obona ukuthenga lokuthengisa ibhizimusi lezithi ITF unkosikazi Dorin Zamatira uchaze ukuba ibhizimusi iqale ngobunono obuphezulu lamhlanje.
Siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kamongameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labosomabhizimusi kuhall number 2.
Umqondisi wenhlanganiso yabezindaba eZimbabwe Media Commission uMnumzana Godwin Phiri uthi umbukiso walonyaka uyancomeka.
Siyajabula ukuba lapha lonyaka njengeminyaka nje sesibe khona. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizincedisane sibambisane njengamaZimbabweni sitshengisa lokho esilakho kwenze ukuthi labaphandle bafungeze amabhizinisi lathi bazwisise ukuthi iZimbabwe injani iyangaphi amathuba akhona okuyinvesta kuleli lizwe lokwenza ibhizinisi lamankampani aseZimbabwe. So njengesithi Zimbabwe Media Commission sikuqakathekile ukuthi khona lapha namhlanje lathi sitshengise ukuthi njengecommission siyasekela inhlelo ezenzakalayo elizweni.
Na Kilion Masuku okubhizimusi lokubumba ubonga uncedo lokuphathiswa ngabamabhizimusi abaluthola enhlanganisweni eyezimtrade.
Ubumba kusithela inzuzo ngoba siyayenza sikwenzayo sikuchise sikubumbe sikuchise sikupende really sikhona ezokuthola kwampana even though sometimes what but siyathola something kwampana ngokwesingumbileyo. Leli zimtrade iyasincedisa ukuthi isincedo kumabhizinisi ifike for example ngasifuna isipota iyathuthuka isipota because it's
elemelika lilabasakhulayo ababasekelayo kumabhizimusi ahlukeneyo. UMnumzana Kelvin Mhlophe uthunga izicathulo esekelwa yimelika.
Le waninga nisukufundela ukwenza izicathulo. Thunga yempathi kulo titshe oncedisayo engidingelwe yisunguye oncedisayo ukwenza izicathulo lezi.
Obona ngezentuthuko lamabhizimusi esigodlweni sommeli weBhilithani eZimbabwe uMnumzana Martin Elsop uthi balobudlelwano obuhle lamabhizimusi akuleli athenga ethengisa ezweni labo belethemba lokwengeza lelo nani lonyaka.
Ministry of Health here. So we want to see more UK investment and expertise coming here to support Zimbabwe on its vision to achieve its vision 2030.
Umbuliso wamabhizimusi owezHITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamashumi amabili lanye abukisa lonyaka namankampani adlula kancane ngamakhulu amahlanu i-533 azabe esenkundleni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Phathintambo bezHITF bathi umbuliso walonyaka uthuthuke ngesilinganiso songamashumi amathathu ekhulwini i-30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhano lwe-COVID-19 nyakenye. Usikhwica mfundo Mqhele Dlodlo ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ezHITF ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhe sikudaba lunye. Umabhalane omkhulu wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ube lomhlangano lentathela izindaba lamhlanje embukisweni owezHITF lapho aveze khona intuthuko esibe khona ekwethulweni kwezindaba kusetshenziswa imitshina yalezi insuku i-digitalization. U-Anastasia Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Umnumzana Nick Mangwana pho aveze khona ukuba ukuguqulwa kokukhutshwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi insuku sekusilinganiso samachumi amane lambili ekhulwini i-42% njalo badonsa nzima ukuze baluphutshe lolu hlelo.
The digitalization program is around 42%. It's a highly capital intensive program, therefore because of our limited resources and other contesting interests, we have not yet gone as far as we want and wish to be.
Namhlanje njalo unkosazana Meg Riggs umqondisi wenhlelo e-embassy yeMelika kuleli uvule okusemthethweni uhlelo lwemitshina yakulezi insuku i-Tex Expo Hampson e-NAST American Space kobulawayo lapho abakhangelele khona ukuphuma labafundi abazaphuma lobuciko bokuqondisa ubunzima besebenzisa imitshina yakulezi insuku.
John C. Maxwell said, fail early, fail often, but always fail forward. So the key here is to extensively test, push the limits of your idea, find out where it doesn't work, because it only becomes sustainable and useful once you have really pushed through each of those potential failures and come up with the best idea possible.
Is it ITF imanyane labosomabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa labakumanyano we-European Union labanye ngolwesine. Kuza kuba lomhlangano we-Connect Africa Symposium ozangenwa njalo ngumnumzana Chiwenga labe-UNDP, i-EU labosomabhizimusi abavela emazweni womhlaba. Abasakhulayo labo balenhlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulowe-ZITF owe-Scholastica ozaqhutshwa ngumqondisi we-National University of Science and Technology usikhwica mfundo Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo uxolo amalunga edale lePhalamende akweleBrithani awe-United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe aselobele ugatsha olubona lobudlelwano lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Bathi umongameli Mnangagwa wephula amalungelo oluntu kungakho kumele angavunyelwa ukuze ehlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-UKPGZ bathi ukuqanza kwezehlakalo zodlakela nokuhlukunyezwa kwabantu besephulelwa amalungelo abo okwenzakala eZimbabwe kwenza umongameli Mnangagwa engamukeleki. Lithe ukuhlala ejele kwesiphathamandla se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Jobs Kada okwesikhathi eside kangaka kutshengisa ukuba isimo eseZimbabwe kasimanga kuhle ikakhulu. Ngakho ke uNcuso Mnangagwa ele UK liyabe selamukele ukuhlukunyezwa kukazulu weZimbabwe. Isikhulumeli seCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift Othalo Siziba uthi kusobala ukuba uMnangagwa akamukelwa ngamanye amazwe omhlaba.
Lokhu kuyaveza ukuba nakwele Zimbabwe kunedubo mayelana nokuhlonitshwa kwamalungelo abantu, kakhulu lawa akuconstitution ku-Bill of Rights, akuhlanganisela ke freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku-Bill of Rights kwele Zimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu. Ungakhangela ukubana ke badlaphikisayo ama-journalist, ungakhangela ke abantu bama-church labanye abatshena abahlunyezwa ngohulumende, ikakhulu laba ke abakhuluma ngesimo selizwe, kanti ke umnotho welizwe uyatshontshwa.
Okugcizelwe ngumnumzana Msokolwa Ndlovu owebandla lezaphu othi kusobala ukuba uhlelo lwe-re-engagement olwenziwa ngohulumende weZimbabwe kalukamukelwa.
King waseNgilandi uCharles lo Emmerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni, ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngegugurawundi. UCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezanu labo Mnangagwa labo. Bonke bobabili asilandi lokuthi namhlanje bazondelene, abasazwani.
Imizamo yokuthola imbono kahulumende yehlule abogatsha lokudlelana kwamazwe besithi abakhulumi ngalolu daba ukuthi isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ubengasabeli ucingo. Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Bawuthomoyo uthi uhulumende kaMnangagwa uzama ngazo zonke indlela ukulungisa ubudlelwano lamanye amazwe.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli owe-re-engagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe leBritain lisuke lahlukumeza ilizwe leZimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni lamazwe wonke jikelele, asilazitha thina, sidinga abangane.
Ingcitshiko zombusazwe omnumzana Jenisani Ntungagwa uthi isehlakalo lesiveza ukuba kusesekuningi eleZimbabwe okumele likwenze ukuze lithenjwe ngamazwe omhlaba.
Inhlangothi kumbeni izigaba ezombuso wamakhiwa okwelengilandi kazikho kukwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi uMnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Incwadi le ilotshwe ngumgcini sihlalo wequla le-United Kingdom All Parliamentary Party Group umnumzana Nav Mishra osekelwa ngumnumzana Lord Oates. Abanye abasayine lincwadi bagoqela amalunga edale ePhalamende athi umnumzana Saint John of Blesto, umnumzana Peter Bottomley, umnumzana Hayne, umnumzana Kim Johnson, lomnumzana Pervis Tweed. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan, abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces, abeke phansi izikhali kusukela lamuhla kulandela ukuxoxisana okujulileyo elikuqhubela lelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende weZimbabwe esithi usehlenge ezinye izizalwane zakhe ebezise Sudan njalo sezilubhekise ekhaya. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lizabumba ikomiti elamalunga avela kungatsha ezehlukeneyo emhlabeni jikelele kanye leSudan azacubungula indlela ezingasetshenziswa ukuthi kube lokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona ngani kuyasiza nxa sithi siyananzelela amanye amazwe, of course amazwe amakhulu njengabo UK labo US bona bahle bangena khona phakathi lokuzele gathumba bathatha abantu babo besebenzisa ama military operations kodwa amanyamazwe azama khona lokhu ukuthi abantu bebathwale ngamabhasi bebase kwezinye indawo ezifana leborder yase Egypt ukuthi bekwazi ke ukuthi bebuyele emakhaya nxa abantu bese emumena njengalo khona these Egypt ngibona ngani usizo loba yiluphi luyasiza and ngilethemba ukuthi abantu bazaphepha basini
ubona kuzasebenza lokhu yini okwenziwa nguhulumende weMelika
yeah isithayi ngiyazizwa lezi ndaba zokuthi sokungani kuba lo kuba ngumlamlankunzi okuvela ezwa ekuzwekazi leAmerica angazi mina ukuthi ngalesi sikhathi kuzasiza na ngoba nxa ungathi uyananzelela uzathola ukuthi ukuze amacelo mabili avume ukubeka izikhali phansi ukhanya ngani basadinga ukuthi babe sendaweni engcono ngokuqhubeka kwempilo ukuthi babe le advantage ethile asazike ukuthi singabe sesifike lapho ukuthi likhona elimicele libona ukuthi hayi lona selisenza kahle therefore liyangena kuma negotiation lilegunya lokuthi liya negotiate lisithembile kumbe mhlawumbe kukhona elinyicele lizibona ukuthi hayi lapha singaqhubeka sizagcina silahlekela la ilokho esilakho kathesi ngoba izona izinto ezivame ukuthi zifose abantu kumbe zifuqa abantu ukuthi bayexoxisana nxa kusese lomunye obona ngani anganqoba kuzabanzima ukuthi uthole isivumelano sokuthi kukhumiswa nimlotha kodwa akwazi umuntu ukuthi kungaphetha njani sizabe lathi sikhangele sibone ukuthi kuzaphetha njani
lo ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni eseNairobi kwele Kenya. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden weleMelika namhlanje usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuthi ancintise okwehlandla lesivili lokubusa. Ucele uzulu weMelika ukuthi amnike ithuba lokugqedisa inhlelo zakhe yazisungule ingena embusweni eminyakeni emibili edluleyo. Iningi lesabela ukuthi umongameli Biden useluphele kakhulu ukuthi angabusa ngoba waqala umbuso wakhe evele eseleminyaka engamachumi edlula 1982. Yena uthi uqinisaka njalo engabusa kweminye iminyaka emine. Namhlanje kunanzwa ilanga lokuvikela ukusabalala komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. IGhana leNigeria abikwa isisungule uhlelo lokuhlala ukuhlaba insane amajekiseni okuvikela imalaria lanxa lelo jekiseni lingakaphiwa imvumo ngabe World Health Organization. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila nzima ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU, ngobulawayo uthi kuzwisa usizi okubhekane labantu asebesidla kanye ngosuku. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Izisebenzi zeZimbabwe azisakwazi ukuba nazenzeni ngoba sinanzele ukuthi nxa uqhathanisa amandla edola eMelika le-RTC yekela Zimbabwe ikhanya eZimbabwe iphela amandla olokhwana zolo ongasakhulumekiyo ngoba sikhuluma kanje ngathesi udinga ukuthi uzibe le 2000 RTGS ukuze uthenge idola eyodwa eMelika. So ungakunanzelela khonokho abantu abaningi bazihoyela ama 200,000 uyakuthengisa abantu phala abayiholayo vele imali engabahli ndawo into ehluphwayo ukuthi uhulumende sama ukukhonsaleka laleli sesikunanzela ukuthi jo imali leZimbabwe iphela amandla sathi uhulumende akuyimise kancane ususebenzele imali yemzini ukwenzela ukuthi abantu bancediseke usolungza leyi eyangapha ngekhaya ufaka ama-policies ase-arrigt lamithetho ezanyethi ukuthi ivuba lohulumende ngalelikhona kathesibili hayi abantu bezimbabwe sebeyiqhili.
Akusitele ukuthi nxa uyisisebenzi liphumilanga lisiyachona ibuye enye iviki iphele kubuye inyanga yonke. Umuntu uphila njani vele?
Eqinisweni abantu bezimbabwe kade sisebenza abaningi bahlakani banantambami sekhona ngkhaya. Kubane bahamba ngenyawo le ntombi isabambeki besuka lapho futhi ngale msebenzi bawuthole ukudla kuba nzima. So eqinisweni ukuthi abantu baphila njani abaningi bathola sebechayizarabana umntwana azama ukuthengisa amatamatisi omnye umntu ezama ukuthengisa lezigqoko ezindala lezokuthiwa kuthiwa amabhele lezizo sebezihaba. Kodwa nxa kunjalo abantu bezimbabwe baphila okuthi kungaqhubeka kunje sibone ngathi abantu bengagcina engqaneni sebesenza umsebenzi ongaqhaqhaliyo ngo-130 abasakwazi bahambe ngabayekeleni.
Pho-ke nxa sithi Sibindi usuke e-factor lethize abe sengene ezitaladini lapha edinga ukuthi aphande impilo. Kuyaphandeka kumbe vele yokuchitha isikhathi lokho?
Eqinisweni akuphandeki lutho ngoba ungakhala bona abantu abasemgwaqweni abaphandayo kathesi. Iinumber zabo zizisesabeni. Abantu kunyaka sebekwenzayo ukuthi engxenye labo ngokuthola khona kwana esingathina idola ukuthi athengise kwaleyo lawo. Njalo abanye sebeleweni ezitaladini ngoba endlini abahlaleki. Abantu babalekela ukuthi babe behlele endlini bezicabanga into eziningi besiba ne-stress. Abanye abane emgwaqweni abaningi ukugojisa eqinisweni. Abasatholi ukuthi babale bakuthole kodwa uthi ukuthi hayi mali angiyethina le ukuthi ekhize impahla yabantwana ikuwelanye la. But we finish when I was like this. And we would get a whole man for no ocean in jail and the rest of the parents, what Matty Gabone, so Homer no one and leave. Kodwa siyakwa ukuthi uthe reporter hanje kumongameli welizwe esithini as a listening president kodwa ke sifuna nje ukusebenza ikhlaleni because sifuna ukukhuluma la everything ukuthi abantu bezwayo
kuna vele sisebenzisa hola elisibindi nxa sola sola mali
imisebenzi eziningi kathesi abantu bahola ama 250 khonapho ngokuningi babo besiyakhotha ngaphana ma 300,000 and ungayikhala leyani imali ayimali engelaingezoba nxa usintenga ngapha ngapha imalini eyamesejiyethenga kufela mani ngoba iqiniso ngobathi kuthi kathesi uyaholi imali RTGS ungakathengi lutho uthathe leyo mali ukuthi ithe imali yemzini ngoba iyethengayo. So eqinisweni ukuthi izisebenza hayi ungakathengi athinta abaningi bazihole ingxenye vele le-$100 ngokuningi babo xa usithintela ngapha emalini yemzini. Pho umuntu uphila njani $100 yona vele kuze ukuthenge imali ye-rent i-room eyodwa umntwana abafuna ama-$60 i-room eyodwa. So kuyakuthengisa abantu bezimbabwe baphila nzima njengezisebenza.
Umjova la iyabiza he?
Imjova iyabiza kulo muntu ozintela abawa-$20,000 sithi yena usebhadale almost $1,000 one way e-Country Park lekhatshana into kusebenzi uthi ubhadale $1,000 one way. So means engxane usefuna $2,000 usuku lulunu and khona abantu abazonezi-1 zihamba ngenyawo and futhi yananzela amasoza asikhathi yaqhandeka abantu bayachaya bahlukumezwa ngoba abantu besuke kuseni kakhulu basezindeka usuku abantu bayathathela impahla bayachaya abanye bayalinyaza kungenxa yokuthi abantu ezibaza khona bechaya into engelayo ngoba zamsiza sengela ukuthi bamchale khona ukuthi wawungelabani.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekoVulawayo. Baningi abantwana abangenelisi ukuphutsha izifundo ngenxa yabazali abahluphekayo abacobungula njalo abakwezemfundo bathi maningi amantombazana achiya izifundo eZimbabwe okwedlula abafana. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo olwakhitshwa nyakenye yinhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-United Nations Children's Educational Fund lwaveza ukuba abasakhulayo abangafika isilinganiso sengxenye kukhulu 47% babengahambi esikolo ngenxa yobuyanga kanye lobunzima obalethwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le yakubeka sobala kugwalo lolu ukuba amankazana ethwele nzima kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Abanye babefika ku-grade 7 kuphelele khonapho kuthi abalenhlanhla babefike ku-form 4 balutshwana ababefunda bedlule isigaba sika-form 6. Unkosikazi Janet Nkomo ohlala eLower Gweru uthi kulezi eziningi ezenza abantwana bengaphutshi izifundo.
Mostly imali eyokuthi bebhadalele abantwana plus izikolo zakhona zikhatshana plus i-peer pressure yokuthi uyabebona abanye belotsholo enemisesali. Ama beliefs lama doctrines e society yayenza ukuthi abantwana bona lapho becine besenza njalo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Bongiwe Dube owenhlanganiso ye Community Youth Development Trust esebenza labatsha eMathebeleleni South.
Kusasele inkolo leyana ukuthi umntwana oqhathekile ngumntwana omfana. So kulesidingeko kakhulu for i education especially kuma community ukuthi leaders ukuthi bafundiswe labo ukuthi hayi umntana ongumfana uyafana lo mntana oyinkazana amathuba asekwaphiwa asefanana.
Umqeqeshi wenhlelo kunhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe kobulawayo umnumzana Vusumuzi Mahlangu uthi uhulumende olomlando wokwakha izikolo ezenela abafundi.
Okunyeke ubangela lokho ke imimango ehandwayo kuyiwa esikolo yathola ukuthi izikolo eziningi zikhathana, so khonokho ke kuyadala ukuthi ke abantwana abangamantombazana bangasayi esikolo ngenxa yemimango le. Kuqakathekile ukuthi ke uhulumende abone ukuthi ke bonke abantwana bayenelisa ukuthi bafike kolo weza umfana kumbe uyinkazana kumele sibone ukuthi izikolo ziduze kwabantu.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tawungana Ndoro uthi uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukuthi wonke umntwana ayenelise ukuya esikolo kungenani lokuthi ngumfana kumbe inkazana. Uthi loba amankazana engazithwala kumbe engachada imithetho yelizwe iyabavumela ukuqhubekela phambili ngemfundo yabo. Ingcwethe ecubungula indaba zabantwana njalo efundisa eLupane State University umnumzana Mvulisi Ndlovu uthi emakhaya kusilela ulwazi lokuthi abantwana bazatholane bengaphutsha izifundo zabo.
Career guidance emakhaya hayi le nto iyasilela leyo, mina ngayibona ngamamehlo. Akwenziwa ama career days agoqela izikolo zonke izikolo zemakhaya, abantwana bayetshelwa bafundiswe ukuthi ungaba lemisebenzi kwimisebenzi abangayenza yile lale. Abaningi abakwazi bafunda kuphethe ngoba kuthiwa kumele umntwana esikolo kuphela, then bazimisebenzi yale abayibonayo engonyabo teacher amapolisa ephela khonapho. Abakwazi imisebenzi mningi abangayenza empilweni zabo.
UNdlovu uthi kulabanye obenkolo ezitshiyeneyo abaphazamisa ezemfundo.
Imfundiso eziqinileyo emabandleni kazibe khona, ikakhulu amabandla okuthi umntwana kuyathi uyahamba ayekwendiswa. Kazibe khona imfundiso zonezo zokuthi abantwana kumele bafunde. Engani sesike saba namabandla ayalayo ukuthatha ama-vaccines amajekiseni, kodwa uhulumende ungenele lezi nhlanganiso amabandla njalo sawabona sesamukela amajekiseni. Ngendlela efanayo kasingeneni emabandleni onalawo sikulungise khorokho ukuthi umntwana hayi akaphiwe ilungelo lakhe lokuthi afunde.
Inkokheli yekomiti yabona ngemfundo yaphezulu edalele phalamende unkosikazi Lindiwe Maphosa uthi idalele phalamende lalo lilomlando omkhulu okubona ukuba abantwana bafunda ngemfanelo.
Okungenziwa iparlamenti ukuthi nje kube lama-policies angancedisa abantu anjengakhonokho esikubonayo wabobhimu, ukuthi obhimu bathatha abantwana abalutshwane. Kube nendlela okungancediseka ngayo ukuthi abantwana abaswelayo bafundiswe yi-government, njalo kube lemithetho eqinileyo ekubopheni abantu abathatha abantwana bebancane.
Umthetho we-Education Act owalolongwa ngomnyaka ka-2020 uvumeza amankazana azithweleyo kumbe asemendweni ukuthi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo, kodwa abanye bakuleleka bathatha ngalo umthetho besithi ulakho ukufuqela abantwana ukuthi bengene kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk, The Connection, olwabatsha lapho uNtungameli Nkomo ayabe ekhuluma labasakhulayo ngamalungiselelo okhetho oluzayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu we-ZITF wobulawayo. Amalunga edalela eParliamente aweBrithani aweUnited Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe athi akumelanga umongameli Emmerson Mnangagwanxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Oliver Lelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC ngisithi ningakhohlwa ihlelo lakusasa ekuseni ngo 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murashwe.